soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 5 kuNtolanja 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Bambonile ukuthi ubekhuluma ngapha liluma liphozisa ukhuluma ngapha kodwa lokho akukhulumileyo angakwenzi.
Inhlanganiso yamazwe akuzwekazi le-Europe e-European Union isiyengeze isikhathi sezijeziso zenotho ezafakelwa inhlanganiso yeZimbabwe Defence Industries.
Ungasebenza kungeke usebenze ngoba ke abantu beZimbabwe inenye ubuhlungu ukuthi bangathi badakwe ukuthamisa bamthanda abanye abaningi kodwa ke akuhlali kunjalo abanye bazoqala ukubona.
Umeya wedolobha lakobulawayo uMnumzana David Coulthard uthi kasoze achiye isikhundla sakhe sokukhokhela leli dolobho ngokuphuma kubandla le-TCC ngoba abantu besithi aqhubeke ngomsebenzi awenzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yamazwe akuzwekazi le-Europe e-European Union isiyengeze isikhathi sezijeziso zenotho ezethulela inhlanganiso yeZimbabwe Defence Industries. Izijeziso lezi zizaqhubekela phambili kuze kufike mhla ka-20 Nhlolanja 2025. Lokhu kuza ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kuthiwa wehluleka ukuqhuba ukhetho olukhululekileyo nyakenye njalo lokhu esephula ilungelo loluntu. Mongameli Mnangagwa wathi ehluthuna amandla ngomnyaka ka-2017 wethembisa ukulungisisa ubudlelwana lamazwe angentshonalanga agoqela eMelika lakwinhlanganiso ye-European Union. UMnumzana George Charamba esikhulumeli sikaMnangagwa exoxa le-Studio 7 kusikhathana esedluleyo wathi nxa iMelika le-EU singafuni ukudlelana leZimbabwe bazadinga abanye abangane abakudlelana labo. Lokhu kwakhulunywa njalo isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Chris Mutswangwa. Umphathintambo obona ukudlelana lamanye amazwe uMnumzana Frederick Shava utshele iStudio 7 ukuthi ube ngekho emsebenzini ngakho-ke kuyenelisa ukukhuluma ngodaba lolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube olandela ezombusazwe njalo ngunobhala jikelele we-Freedom Alliance.
Kona kufanele ukuthi kube yinto engaphathisa kodwa ke ngendlela yokuthi impi yona leyo iyabe ingekho abantu ukuvinjwa kwabo kuba yinto elula ngoba futhi ayisibo abantu abazabe kumbe belwisana layo uhulumeni. Ngaleyo ndlela kusuke kube ngathi usizo lwakhona luncinyane. Okuba kuhle kodwa yikuthi umbiko ufike kuhulumende ukuthi ubonakale nguhulumende ongaqondanga, ongenzi izinto ngendlela eqondileyo, njalo ongavunyelwa ukuthi aye embuthanweni yalaba benza kahle.
Umongameli Mnangagwa ngesikhathi engena okwakuqala 2017 esithi yena ufuna ukuthuthukisa ubudlelwano lamanye amazwe ikakhulu abe-EU leMelika nxa sikhangela izijeziso lezi kutshoni ngobudlelwano obukhona phakathi kweZimbabwe le-EU.
Ye lokhu kutshengisa ukuthi lokhu sisesekusikhathi sikamgabi. Bambonile ukuthi ubekhuluma ngapha liluma liphozisa ukhuluma ngapha kodwa lokhu akukhulumileyo angakwenzi. Waye izithembiso zakhe abantu abaningi basekezikholiwe kodwa-ke nxa umuntu sethembisile sokumelela ukuthi yenze lapho-ke wehlulekile kumtshaye kwamlahla phansi okuyinto kwakhona. So kuya kungumbiko wokuthi akutshintsha ngalutho. Lokho kufanana nangesikhathi sikaMgabe. Lokho abakubiza bathi new dispensation akukho. Kuyisihlahla nje sigqokiswe kwaba ngathi ngumuntu kanti hayi ngokokwethu sinyoni kuphela.
IZimbabwe yona iqhubekela phambili sithi inotho ayiqhubi kuhle ngenxa yezijeziso ezifana lalezi kodwa i-EU yona ithi izijeziso lezi aziphazamisi inotho kumbe umuntu nje oseZimbabwe. Lina lokhu likubona njani?
Ye kulokhu nje kungumnindwa. Uyabona ukuthi lokho is just was a note okungathiwa ngama sanctions. So kuyinto esitholakele esingathi ngezingisi scapegoat. Oso kuphethe ukuthi kuzasolwa khona kuthiwe yikho okwenze lokhu umuntu ongenzi kahle izinto emzini wakhe afuna ukuthi kube sokuthiwa hayi abathakathi yibo abenza ukuthi singaphumeleli kodwa yena kunguye oyabe vele nguye umthakathi wakhona oyabe emkhulu yikho khona lokhu esikubona kusenzakala khonapho iZimbabwe izijezo zenotho ungayikhangela siyibone 1980 iqala ukwehla umnotho kwaze wayaphuma umgabe waze wazihlela lanamhla lokho kuyinto efana nayo ziqanjelwa amanga izijezo zenotho ngabe zingumuntu bezizasukuma ke ziye babuza khona ngale Harare ukuthi lokho elithi ngikwenzile ngikwenze nginga ngoba kuyinto nje engekho.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube olandele zombusazwe njalo engunobhala we-Freedom Alliance ekhuluma le Studio 7 ekwele South Africa. Umeya wedolobha lakoBulawayo umnumzana David Coulthard uthi kasoze achiye isikhundla sakhe sokukhokhela leli dolobho ngokuphuma kubandla le-TCC ngoba abantu besithi aqhubeke ngomsebenzi awenzayo njalo wakhuluma lowayekhokhela leli bandla umnumzana Nelson Chamisa ongazange athi achiye. Umnumzana Coulthard wayethe usakhulumisana lezakhamizi ngalolu daba engakathathi lesi sinqumo. Bambalwa ababe ngamalunga e-TCC asebechiye izikhundla belandela inyathelo elathathwa ngumnumzana Chamisa njalo iningi lelokho elisesikhundleni ephalamende kumakhansili laku-Senate. Iningi libuke inyathelo leli elikamnumzana Coulthard yena othi lokhu kakwenzeli ukuthola inzuzo ngoba ivele ingekho. Lokhu kwenzakala abathi basebenza lomnumzana Chamisa abagoqela umnumzana Gift Seziba beqhube umhlangano eManicaland izolo besazisa abantu ukuthi sokubunjwa ibandla elitsha. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungulela zombusazwe umnumzana Bernard Abhekilizwe Ndlovu owelwela amalungelo abafundi njalo owayengumgcinisihlalo webandla le-Alliance for People's Agenda eSouth Africa.
Ya umbeli akwenza yena angithi kodwa ikwenza ku-strategy kamagwizi bakina bekusebenzisa ukumnqoba akala kukhula okungamnikeza ukuthi enelise ukusebenza labantu ipolitiki ezombangazwe zifuna ukusebenza abantu behlanganisa amakhanda mncane kakhulu ukuthi abe ngumntando kayiphishwa i-dictator eyenza okwengqondo yayo kuphela amthwakwe sokumkhulela nje sokuphezu kokwenelisa kwakhe and if kuyaqhubeka kunje nje ekugcineni kambe sokungaba yinhlanhla ngoba abantu labo sebeyakunayo bona ukuthi linto ayisebenzi bese bedinga mpela abaphikisayo abapheleleyo abafuna ukusebenza labantu ngezinye indlela uyazimaza nje yena vele ngiyozimaza ekugcineni ukuthiwa ngesilungu uzidubula enyaweni it means ukuthi angasheze ayenelisa ukugijima manje sezidubule onyawo
manje lokhu-ke okokuthi athume abantu phambili ukuthi bayekhuluma labantu ukuthi sokuzaba lebandla elitsha ubona kusebenza yini umbe bekukuhle ukuthi kube nguye ozikhulumelayo
hayi lapha nje uzezwa ohlakaniphile ngokubona kwami ukuthi athi yena wot acashe a-check ukuthi abantu bathini bone ngani iplani yakhe icebo lakhe lokuthi ebesephuma-ke yena mayesezile ukuthi abantu bavuma lokho ukuzenza ohlakaniphile kungasebenza kungekele ukusebenza ngoba-ke abantu beZimbabwe intenye ebuhlungu ukuthi bangani nje badakwe nguthamisa bamthanda abanye abaningi kodwa-ke akuhlali kunjalo abanye bazoqala ukubona.
Siyabona umnumzana Coulthard uthi uzaqhubeka engumeya ngoba waxoxa la umnumzana Chamisa kazanga athi ka-resign.
Manje ebhalwe ngu-Coulthard uDavid ukhulume ukuhlakanipha okukhulu kakhulu wakhumbuza abantu ukuthi i-politics ayiso about izikhundla waze wafaka le mali ayikholayo ukuthi vele ngane ayisiki ukuthi uhlalele lokho laphana laba abazosuka ayibabe beveza ukuthi abasebenzela abantu balalela ukuthi omunye uselusi isikhundla uthathele ukuba ngupresident therefore asilweni sibela yena hayi abantu uzowavuza omunye umuntu sicoxa ngelinye lawo wathi kanti indaba bengakwenzanga kona uthanda barizana ngoba uJob Sikhali usejele kwenzela isikhundla somuntu so if becabangisisa kahle kumele bacabangele futhi labantu abakwenza igraduate ngoba nje ukholda deshilo yebo ekugcineni kubuhlungu okwenziwa ngabantu belokuzana bezana ukufuna ukuthatha yonke indawo befuna ukubusa zonke indawo so kungani nje sokuyiwa ku-one party state eZimbabwe which is into ebuhlungu kakhulu kodwa futhi ma usukukhangelisisa kabanzana uyabona ukuthi yibo abawuqalayo ngestrategy kambigwidi yabo eyavula amanxeba yangena-ke ilokhu izena imfulu ngenxeba leliyana kwadilika so yibo ngezinye indlela ngelinye langa mase kubalwa imbali okuzathiwa baba yisizathu sokuthi kube lalokhu esikukho manje ngeke besole omunye umuntu kumele bazisole bona ekugcineni noma nje izinto zezimbi zezinjalo kuthi sokukubi sokunjalo sebejikela abantu bebathiya betha basafuni besenza ukuthi bayakha futhi into esebenzela bona nothi esebenzela abantu
lo ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungulayo zombusazwe oyelela amalungelo abafundi njalo oyengumgcini sihlalo webandla le apha eSouth Africa ubexoxa ecingweni lwesithandeki emhlanga oweStudio 7 eseHarare. Umthathandaba namuhla wethu lesigwebo sokuba umnumzana Mnyaradzi Anthony Mwedzi Wendira oyegcina amahofisi ezanu PF kumele ahlawule amadola alikhulu kumbe avalelwe entolongweni okweminyaka emibili kulandela ukutshaya kwakhe umtakamongameli welizwe umnumzana Thongai Mnangagwa ngesikhathi bebanga indawo yokugcina izimota zabo eHarare okwakulo mcimbi wokuzikholisisa okuthiwa ngokusomaligigi. Umantshi wedale le-Magistrate Court uthe uMwedzi Wendira wadala icala leli ekwazi ayekwenza ngoba watshaya lo mnumzana Wellington Vengesayi owayelinde uMnangagwa. Kubikwa kwaba babili laba bayazana. Igqwetha likaMwedzi Wendira umnumzana Emmanuel Samundombe uthi uvumile amacala awetheswayo njalo kusasa uzabuyela emthethwandaba lapho abhekane lecala lokuthengisa izidakamizwa. Kusenjalo selahle icala eletheswa umkhokheli wenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Obert Masaraure okuthiwa wayefuna ukugenqula uhulumende weZimbabwe. Wetheswa icala leli ngomnyaka ka-2019. Namuhla silo umfundisi uSeni Sibanda umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance okwele Melika. Siyakwamukela kuhlelo umfundisi Sibanda.
Ngiyabonga kakhulu ngalombini labalaleli.
Akusitshele ngohambo lwakho lolu umfundisi.
Ngibuye ngiyenza iresearch ngikhangela ukuthi amabandla angasebenza njani nxa ekhulumisana labo hulumende lapha bakhona njalo kulama conference amaningi ngiwathendayo angcedisa ukuthi sicabange ukuthi thina njengamabandla nxa sihlanganelana lo hulumende kumbe sizama ukuncedisa ukuthi uhulumende asebenze ngcono kumbe abuse ngcono abantu bakhe kuyini esingakwenza njalo sikhangela ukuthi nxa sikhangela lona iBhayibheli lithini ngalokho.
Siyabonga mfundisi. Sike singene kulokho okwenzakala eZimbabwe. Siyabona ukuthi iEuropean Union isiyengezelele isikhathi sezijeziso ezafakwa eZimbabwe. Lokho kungabe kwenziwe yikuyini ngoba iZimbabwe yona ithi ifuna ukudlelana lamanye amazwe agoqela akuzekazi le-Europe.
Hayo ngikwazi ukuthi bekule nkulumo eziningi ebezisenziwa lathi amabandla le-civic society ebesikiyo. Kukhulunyiswana le European Union labanye abakhangele zemali lezomnotho lezo nkulumo ngiyathemba ukuthi zingaqhubekela phambili zilokhu zisiba khona. Mbona ngani into eqhakathekileyo thina ebesigcizelela njengamabandla ludaba lokuthi kuxoxiswane ukuthi nxa kungaba isikhala soneso sokukhulumisana kumele sithone sibe khona ngoba ekugcineni imithetho yonke leyi igcina esingathi affecta kumbe kuhlukuluze umuntu ophansi laphana. Yikho sikhuluma ukuthi kumele kube lendlela abantu abangaxoxisana ngayo babonisana ukuthi kambe lo banqa kule ngxabano singaphi isikhala lapha abantu abangazwisisana khona ukuze bafumane ngesikhathi esiningi abantu babe effects reaction nxa umuntu ukucabanise nxa umuntu ecabane lawo yikulwa laye kodwa thina sithi effects reaction ayibe ukuxoxisana ngakho nxa sikhangele konke lokho umbona ngani into eqhakathekile ukuthi indaba yokukhulumisana iqhubekele phambili ukuze kufunane indlela yokulungisa lendaba
nxa sikhangela ukuxoxisana lapha mfundisi ngobani okufanele baxoxisane ngoba sibone umongameli umnankagwa elequla labantu abathwa ngabamabandla aphikisayo athiyeneyo abalethe ndawonye kodwa abaningi besithi hatshi lokhu akugoqela umuntu wonke njalo akho eqinisweni ngobani abangaxoxisana la
mbona ngani indaba eqakathekile endaweni ezinje kumele uxoxisane uhulumende weZimbabwe le European Union that's into eqakathekileyo kodwa lawo ama iqhosa lokade ngikhuluma ngakho okwaku bilateral kwakuyinclude ke lathi ke civic society lama church babe sasilile section yet lapho esikontributor khona kodwa ukugcineni uhulumende weZimbabwe nguye okumele axoxisane labana uhulumende ngoba nguye ophiweyo lawo mandla ukuthi enze into enjalo
sibona kulokuxokozela kubandla le Citizens Coalition for Change njalo umnumzana Nelson Chamisa ungani usefuna ukusungula elinye ibandla kungabe kusenzakalani lapha na kwezombusasa
iproblem engathi khona umbudubo lukhona ukuthi izinto eziningi lezi zibone kule njini uyabungakwazi ukuthi kambe iqiniso kuyini thina iapproach yethu njengamachetsa sifuna ukuhlala phansi sikhulume sizwisise sikhulume lo muntu singakuzwanga ukuthi ebulenjini kukhitshwa lokhu nalokhuyana ngoba isikhathi esiningi uzafumana ukuthi uyabe ungazwisisi izizathu abantu abayenza amanye ama-decisions ngaphandle usukhulume lapha kodwa ngifuna ukuthi thina into esihluphayo thina njengamabandla ngakhuluma nje generally ukuthi sikhangele i-welfare yabantu ukuthi at the end of the day abantu beZimbabwe kumele kusetshenzwe whether i-politics kumbe ngabe kuyini kumele kusetshenzwe esingathina isilungu for common good ukuze kuphumelelise umuntu weZimbabwe so angikwazi isizathu sokuthi yabe uhambe njani I think kuyamele kube lama discussion njalo nyakwazi ukuthi ama-bishops ethu labafundisi baphakathi kwe-process okuxoxisana lomuntu wonke eZimbabwe
siyabonga singakagqibike sizwe imibono yakho ngezomnotho lokunye okubhekane labantu eZimbabwe
into eqhakathekileyo ukuba iZimbabwe kumele ibe included ku international community i-economy yethu ukuphakama kwayo yebo siyazama ukuthi abantu bezisebenza kodwa kuyamele kube lezimali eziba khona ukwenzela ukuthi ama factory indlela zokugebha ngaphansi ukuthi abantu bembe bathola ama minerals konke lokhu kwenziwe ngestandard esingakwanisa ukuproduce okuningi iZimbabwe ikwanisa ukukhompyutha labanye
siyabonga umfundisi useni besilo umfundisi useni ongumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yena olapha eMelika ngakangeni kusigaba esilandelayo sibe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane lilalele kumsakazo we Voice of America sisakaza singapha eMelika siza lipha ngwesinye isikhathi indaba ezivela kwamanye amazwe Izakhamizi zeVictoria Falls zikhala ngokuvalelwa amanzi yikhansili zisithi lokhu ngokunye kwezizathu ezibangela ukuba umkhuhlane wohudo umemetheke ngamandla esigabeni seWange lapho othwalise nzima khona abantu kubika uNokuthaba Dlamini
Ikhansili leyasungula ngolwezi nyakenye ukuvalela izakhamizi ezingahlawuli ngemfanelo imali yamanzi loba umemetheka umkhuhlane wohudo esabelweni seMathebelele North ikakhulu eWange. Umnumzana Gambiza Zivayi omunye wabahlali uthi ingcekeza ebangelwa ikuswelakala kwamanzi ezindlini eziningi yiyo ememethekisa umkhuhlane lo.
Bengavala amanzi ngesikhathi esinje siyakwazi ukuthi silohlupho ezimali but lawa abathengisa ukuthi iconcern esilayelwe umkhuhlane lokuthi ungasela amanzi siyakwanisa ukuthi simemethe then njalo indawo lethu lezi yethekele ezibuya eziningi. So siyacela ukuthi i-council ibone ukuthi amanzi abantu bonke bayazuza amanzi amabhawuza okungela amanzi bekhanye bayafaka amabhawuza ngesikhathi.
Amazwi esakhamuzi lesi agcizelelwe njalo ngomgcini sihlalo weVictoria Falls Combined Residents Association umnumzana Kelvin Moyo othi kufuze iCouncil ibe lozwelo kuzakhamizi kuvulwe amanzi ngoba kunje izambuzi eziningi kazisebenziseki.
Nasiyacelisa ukuthi iCouncil ibe le temporary relief until such a period lay yomkhuhlane lo memethekileyo udlule. Ungadlula sesikwazi ukuthi ayasela hlupho lunje siza i-counseling ngabuyela kunoma routines ukuthi bevala ukwenza ukuthi izakhamizi zibe sibadala isquaret ngoba uhlupho esingaba lalo ukuthi singayenza umkhuhlane wekhora umemetheke kakhulu salokho abantu nxa kuyukuthi bavalelwa amanzi ngoba babengasakwanisi ukuflasha, babengasakwazi ukuthi bekhesa imiganu, babengasakwazi ukuthi kumbe bewatche izigqoko.
Phezu kwembangela yokuvalelwa amanzi, okhokhela inhlanganiso yokuhlanzeka e-Women's Voice unkosikazi Loveness Nyoni uthi okunye njalo okwenza isigaba lesi sihlaselwe ngumkhuhlane wohudo yingcekeza ekhona emakhaya kanye lasegangeni ngesizathu sokuba iningi elihlala emikhukhwini kalilazambuzi.
Loba kuthiwa amanzi kawakho, kudala sasihamba lamakhuba, sikugebhu enze ingcekeza ovala. Ngiyevuka ukuthi usuchile ingcikeza leya. Ngiyomuntu omdala. Ngiyabantu vele abagula abalemkhuhlane lo khona vele omhlaba. Ulama disease wangkhona. Kubuya ama green bomb ahlale. Impukane lezana azilajura wona. Ziyangena kuphela. Ikhorela ayilama airvents.
Kodwa ephendula kulesi sikhalazo sokuthi amanzi avulwe ezindlini kuhlanzeke, usika lukhulu waleli dolobho umnumzana Ronnie Dube uqine ngelokuthi abasoze bevule ngesizathu sokuba izakhamizi zikweleda izigidi ezedlula ibhiliyoni yemali yakuleli.
Kunzima kakhulu lathi ukuthi sisebenze nxa abantu bele mali engangale ngoba ama-chemicals amanzi siyathenga izisebenze council siyabhadala kungaba lama lama pipe afileyo kufanele siwa repair. Liyabona izimota ze council ziyagijima phansi phezulu zilanda amasuwa best siyabe sisebenzisa yona leyo mali. So kuba nzima ukuthi sithi sivume ukuthi izakhamuzi zingabhadali. Engingakukhuthaza ukuthi olesikweleti esimehlulayo abuye ecouncilini azoyenza i-arrangement yokuthi engabhadala njani.
Uhlupho lokuswelakala kwamanzi okwenzakala edolobheni leli kuyimvama njalo lakwamanye agoqela kobulawayo kanye leHarare. Ingcwethi kwezempilakahle zithi ukuze umkhuhlane lo owaqala ngenyanga kaNhlolanja nyakenye uphele, kufuze abantu bethole amanzi eneleyo njalo ahlanzekileyo. Ngokutsho kohlangothi lwezempilakahle ngolwesihlanu, umkhuhlane wohudo lolu ubusubulele abafika phose amakhulu amahlanu 496 njalo kwaba njalo abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 22,356 begula lomkhuhlane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Induna ezabelweni zeMathebelele North zithi azikhululekanga ukuzezwa uhlelo lokukhulumisana loZulu ngombhuqazo weGugu Round. Zithi uhlelo lolu alukacaci kangako, ngakho ke kumele zikhokhelwe kahle ngohulumende ebambisana lenhlanganiso ezizimeleyo, hathi ukuba kuyabuzwa abantu abakhahlanyezwa yiGugu Round kuphela umbulali ezihlalele. sizame ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ezimbala ngodaba lolu kodwa bezingaphenduli umakhalekhukhwini. Umongameli Masomnangagwa uthi kuqakathekile ukuba lulungisiswe udaba lolu ngoba abaningi abantu abakhahlanyezwa ngumbhuqazwelo. Yena uphika ukuba waphatheka kumbhuqazwe wegugurawundi. Sixoxe ngodaba lolu londuna Mathema owekhezi.
Sisebenzise okwenziwa ngumhlaba nje wonke ngoba owurivetiwili lokhu ngibona ngantu seceleni. Njalo izinduna zona bekufanele ukuthi nxa zihamba zisiya ebantwini bazo kumbe kuma-subjects azo zingahambi ukuthi zihamba ziyizinduna. Bekufanele lazi kufanele ukuthi zihambe zisiyanika ama-subjects azo i-confidence yokuthi njengoba uhlelo into yegugurawundi le sonke siyakwazi ithale kakhulu ngaphansi kwetafu kwekhapheli. Okwanamhlanje sokubekiwe ukuthi bephezu kwetafula okuthi abantu ukuthi bavuleke babengake bavuleke abantu nxa ukhangele i-composition ye-Ethical Peace and Reconciliation Commission babengake bavuleke ukuthi baveze okungaphakathi kwabo ngoba kwakungabanye abantu ababe bevela engxenye abaphathelene nolimi lololu futhi olwabaphambanisayo ngesikhathi sona sayenakubulawa abantu. So abantu babengake bakhululeke ukuthi bakhulume. Ungakhangela yona leyana elabonare kwakulonare lolesi uncube yibo abantu ababekulo umsubulo engangikhangelela ukuthi nxa kwakuyukuthi khona kuhanjwa kusiya bonwa abantu kwakufanele ukuthi kube lezinduna phakathi kwenzela ukuthi izinduna zinike abantu i-confidence ngaleyi subject ukuthi abantu bakhululeke bakhulume konke ngoba abantu induna yabo isikhathi eziningi bayithemba nxa behlala layo ngoba babekwazi ukuthi layo xa ileli ingajanga njalo kulezimfa phakathi kwesigaba iyalikhona ila
ye lapha siyabona ukuthi sibili ibhejulo ngani litshekile sibili so-ke lina libona ngazani liza kuyekela kumbe liza kuqhubekela phambili kwenza
asingaze sikwenze kumbe sikwenza ngendlela yokuthi laba abanye bathi kwenziwe kwenziwe kodwa bakusoze kusinika ama-results afiswa ukuthi lizwe lelathwe ilizwe liyabe lisala ligula lizabe lisala liqhula liyabe lisala linobuhlungu abantu bayabe befuthelene kuyabe kufanana nje lokuthi kasenzanga lutho siyabe sizame nje ukwenzi saba.
So manje nxa sesikhangele nduna kumele liqale nini uhlelo lolu njalo selikube kenjani konke khonokho lapho kumele likwenze khona
uhlelo lolu mina ngangibona ngamehlo ami ukubona izinto ngibona engani bavele kasilo lezinduna ngoba into enkulu nxa kuyukuthi ngezinduna izinduna kufanele ukuthi by today ngabe sezikwazi ukuthi imalini ebekwe phansi ni-facts and figures ukuthi imali engaka imali ezaphiwa yona induna ngokwayo yimalini konke khonokana kufanele ukuthi kube segcekeni ngoba kuyabe induna yabisemsebenzini njalo umsebenzi lokhu awulula it's a traumatic job okengikhangelela ukuthi induna kuyabe kufanele ukuthi kube sokubekiwe ukuthi kudingakala imihlangano emingaki ngesigaba kumbe ngevillage ngoba singakhumbula into le yegugurawundi into eyabantu abasebeluphele kakhulu abanye bafuna ukulandwa one on one basis ukuthi labo bayikhupha okungaphakathi kwabo babangasenelisi ukuthi bamuve from one point to the next point. So ngokunjalo kuyadingakala ukuthi kuphiwe isikhathi kumbe ngathi kuye kufanele futhi ukuthi kube ne-mobilization exercise eyokuthi kwazakala ukuthi induna ngelangela ingaka izalikhona endaweni engaka izahlala insuku ezingaki kuya khonapho ngoba ngamboni ukuthi abantu nxa kuyukuthi i-village eyi-1 normally iyalidlula ku-200-300.
Le yinduna uMathema ekhezi ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseGwanda. Live Talk namuhla sixoxa ngezombusazwe ikakhulu ngokuxokozela kubandla le-Citizens Coalition for Change okwenziwa ngumnumzana Nelson Chamisa ofuna ukusungula ibandla elitsha lokunye. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Inhlanganiso yamazwe akuzekazi le-Europe e-European Union isiyengeze isikhathi sezijeziso zenotho ezafakelwa inhlanganiso yeZimbabwe Defence Industries zizijeziso ezimisa ukuthengwa kwezikhali lokunye ngenxa yokuthiwa kwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe. Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard uthi yena akasoze achiye isikhundla sakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutabakancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.